sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sithathelele ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Kolamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 21 Mfufu 2023 ngupraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Khonokho siyakukhuthaza kakhulu okwenzakeleyo uhle kuvunyelwe ukuthi ukudla nolunye uncedo lokufika ebantwini. Esiniswene ukuthi impi into embi kakhulu okwamanje besibona kathi abantwana nabaningi balimele kuze kubhonjwe lapha ezibhedlela lekwezinye indawo. So khonokho sikuthi into enhle kakhulu sikhangelele ukuthi abantu bethole usizo.
Izimota ezinkulu ezithwala impahla lokudla ezingaba ngamashumi amabili ezenhlanganiso ye-Egyptian Red Crescent zibonakale ezingena eGaza Strip namhlanje zithwele uncedo lokuphathisa abathinteke yikulwisana okukhona phakathi kwabe-Hamas lele-Israel.
Ukufunda ulimi lwe-Russia eZimbabwe yinto enhle kakhulu, kanti vele besekuphuzile. Kulabantwana bethu abaningi abafunda eRussia kumbe abazafuna ukuyafunda eRussia. Labo abe-Russia nxa beyizivakatshi besiza ngapha eZimbabwe kuza kuba lula ukuthi sikhulume labo.
Ele-Russia selisungule uhlelo lokufundisa uZulu waseZimbabwe ulimi lwalelo lizwe olwesi-Russian ekolishini ele-University of Zimbabwe. Izakamizi zezantsi emandebeleni sezikhuthaze uhulumende ukubana aphange azabele inhlanganyelo ukuze ziqale ukulima masinyane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izimota ezinkulu ezithwala impahla lokudla ezingaba ngamashumi amabili ezenhlanganiso ye-Egyptian Red Crescent zibonakala ezingena eGaza Strip namhlanje zithwele uncedo lokudla, amanzi, imithi yokwelapha abalimeleyo lokunye. Izisebenzi zisebenzisa lezi zimota zisebenzisa umngcele owe-Rafah Crossing wase-Egypt. Ezinye izimota eziningi zibikwa bese zilensuku eziningi zilokhu zimelele ukuvunyelwa ukuchapha umngcele we-Rafah uyaphathisa abantu abedlula izigidi ezimbili abehlelwe kanye lokuthinteka luhlupho lokubanjaniselwa phakathi kokulwisana kwabe-Israel labeqembu lebutho ele-Hamas eGaza Strip, ikakhulu abesifazane labantwana. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ibelethuba lokuxoxa lomnumzana Butler Tambo, ingcwethi yecubungula ezombusaze owake waba ngumsekeli kamqondisi wenhlanganiso ye-Center for Public Engagement eseZimbabwe.
Khonokho siyakukhuthaza kakhulu okwenzakeleyo uhle kuvunyelwe ukuthi ukudla nolunye uncedo lokufika ebantwini. Eqinisweni ukuthi impi into embi kakhulu okwamanje besibona kathi abantwana nabaningi balimele kuze kubhonjwe lapha ezibhedlela lekwezinye indawo. So khonokho sikuthi into enhle kakhulu sikhangelele ukuthi abantu bethole usizo. Xa bengathola usizo bethole imithi, bethole ukudla, bethole langempahla zokugqoka njengoba abaningi sebebhidlikelwe, sebephelelwe zimpilo zabo, sebephelelwe lokhu kade kubaphilisa. Kodwa eqinisweni ukuthi hayi impi asonto esikhuthazayo noma kuyililiphi uhlangothi oluyiqalileyo, kodwa yona impi ngebhidlisayo njalo ayilethi ubuhle.
Sibona ke ukuthi khathesi sokukhululwe abanye ababili abayizizalwane ze-America umuntu lo mntanakhe, kungaba kuyekethisa kwempi leyi kumbe amacelo omabili asecabange ukuthi bayekethise?
Bacela amavili mina mbona ngani into ekhona eqinisweni singathi ngonkani yabo yile qiniso elikhona. Lokhu ukuthi bayekelela abemelika yikuthi bona ngokwabo bayakwazi ukuthi imelika xa ingabuya ingenele sibili ngamandla kumpila le kungaba kubo. Khonokho thi sikwaziyo sonke ukuthi nje imelika izabuya ingencedisa i-Israyeli, khonokho abengamazi into abayesabayo kakhulu. So kwekuyela lokhu kwabantu laba abemelika yikuzama ukuthi bethi hayi melika asilwi lawe kodwa silwa le-Israyeli. So khonokho sikuthi yinto enhle. So osokufunakala ukuthi nje khonokho ukuthi imelika iyale ivunyezwa ukuthi hayi usizo lufike ebantwini abayibo ababhidlikelwe ezimpilo zabo abayibo nje abasweleyo ngenxa yempila le esiqalile.
Ubona njani ukuthi vele limpi abanye bebesithi engxenye ingakhokhelela empini iWorld War 3?
Hayi ukuthi kungaze kuyefika khona le khatshana amboni. Impi akade siye sabela kakhulu mina ngombono wami yimpi le esenzakala e-Ukraine le-Russia. Yathi ngani iyethukelwa kakhulu ukuthi ingabe ingenelwe ngamanye amazwe kumbe i-Russia xa ingabuya icine ijika lawo esingathi ngama-nuclear bomb. Ngobokwamanje amazwe amaningi alenduko zabo eziningi kakhulu kodwa angeke befuna ukungenela kule yimpi. Ngobokwamanje kathesi le e-Ukraine ibamba amazwe amaningi kakhulu okuthi nje bona ngokwabo bathwele nzima. So amboni kungani kungasifikisa kusibanga sona lesi.
Umnumzana Butler Tambo yingxenye ecubungula ezombusazwe oke waba ngumsekeli kamqondisi wenhlanganiso e-Center for Public Engagement eseZimbabwe. Wasethuthela ke kwele Melika. Sicoxela lapho ecingweni eseVirginia khona lapha eMelika. Ele Russia selisungule uhlelo lokufundisa uzulu waseZimbabwe ulimi lolelo lizwe olwesiRussian ekolijini ele University of Zimbabwe eHarare njengendlela yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwabantu abadabuka emazweni womabili. UTobias Mzingwa weStudio 7 usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezifundo olweRussian Open Learning Center lusungulwe okusemthethweni ekolijini leUniversity of Zimbabwe ngomvulo odluleyo mhla ka 16 Mfumfu njalo kuzaqala linyanga. Umqondisi obona ngezifundo zekolijini leli umnumzana Munyaradzi Madambi uthi ukufundwa kweRussian ekolijini leli uhambelana lesifiso sikahulumende sokuhuga abamabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi babuye ukuzotshala imali eZimbabwe.
When we say as a nation we are open for business.
Ikhonxa sithi ilizwe lethu livulekile ukuthi loba bani waselizweni liphi engabuya uzosungula ibhizinisi lakhe kwelakithi. Kuqakathekile ukuthi sibe nolwazi lwendimi ezifana neChinese, French, Portuguese, Russian, German lezinye.
Umnumzana Madambi wengeze esithi isiRussian sizafundwa kulandelwa iziqondiso zeUZ ezigoqela ukubhadalwa kwezimali zezifundo ngabafundi bonke. Obona ngezokwethulwa kwemibiko esigodlweni sommeli weRussia eZimbabwe, umnumzana Igor Kuropiatnik uthi ukufundiswa kweRussian elizweni kuveza ukuqina kobudlelwane bamazwe womabili.
For the Zimbabwean students who want to study in Russia,
siyakwazi ukuthi sesineminyaka eminingi sitholisa izifundi zaseZimbabwe indawo zokuyafunda ezikolweni zaphezulu kwele Russia ukuthi njalo osomabhizimusi abazancedakala ngoba leli thuba lokufundela iRussian ayisikho lezifundi kuphela kodwa loba ngubani ongafuna konke lokhu kutshengisa ubungane obuqotho phakathi kweRussia leZimbabwe.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, umnumzana Bekezela Gumbo, uthi ukuvulwa kohlangothi lwezifundo zeRussian e-University of Zimbabwe kuveza eyinye yendlela zeRussia zokufuna ukuhuquluza umnotho weZimbabwe.
IRussia isikhathi sonke lesi ibibukele abanye besidla, kodwa kathesi masikhayele ngaphansi kukaPresident uPutin, iRussia isizimisele ukukhipha ama-gloves ezandleni layo idle njengamanye amazwe amakhulu. IBritain yadla yachiya, iChina sidlile kuzwayo yadlula. Kanti iRussia la isifuna ukuzokudla kuthiwa amaChina, so ukuze ikwanise ukudla yona iRussia la kumele ukuthi abantu bezwe ulimi lwayo. Ma ingena konke emakhaya ikhuluma labantu labana bebesizwa ukuthi amaRussian athina afunani.
Kodwa umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezobudlelwane bamazwe omhlaba njalo engumqondisi wenhlanganiso yeCoalition for Common Markets and Liberal Solutions, zavumelani logumbo.
Ukufunda ulimi lweRussia eZimbabwe yinto enhle kakhulu, kanti vele bese kuphuzile kulabantu bethu abaningi abafunda eRussia kumbe abazafuna ukuyafunda eRussia. Labo abeRussia nxa beyizivakatshi besiza ngapha eZimbabwe kuza kuba lula ukuthi sikhulume labo. Hathi mina ngithi amazwe ethu wonke omabili azazuza izithelo uma nxa isiRussia sifundwa lapha eZimbabwe, sesikhulunywa eZimbabwe.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe, umnumzana Masimba Kuchera, uthi akaboni eleZimbabwe lithola inzuzo ekhanyayo kulokhu kusebenzelana kumazwe womabili.
Ngibona njengani iRussia yiyo ezathola okuningi lapha, ngoba siyakubona ukuthi amaRussian ayabuya lapha walama-investments amaningi. Ngelo siya kunobandlululo okuningi kakhulu othi amaZimbabweans uthi waye eRussia uthi wayesebenza khona ngale, angibona ukuthi kuyaphuma. So iRussia yiyo ezathola okuningi lapha kuprogram le.
Lolu hlelo lwezifundo zeRussian lusungulwe e-UZ ngokusebenzelana lekholiji ele-Russian Biotechnological University imele ugatsha lwezemfundo kwele-Russia. Ele-Russia libikwa liqinisa inhlelo zalo zokutshala imali emisebenzini ehlukeneyo eZimbabwe egoqela eyezokwemba leminye. Ele-China yilo lamanye amazwe awaqala ukusungula uhlangothi lokufundwa kolimi lwaleli lizwe e-University of Zimbabwe ngomnyaka ka-2006, okwasolwa ngabanengi ngoba ilizwe leli lalisetheswa amacala okuhuquluza. Ezinye ingcwethi zokudlelana kwamazwe womhlaba zithi inyathelo elathathwa yi-China hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lakwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika yilo eselilandelwa ngele-Russia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Izakhamizi zeMzansi yeMandebeleni sezikhuthaze uhulumende ukubana aphange aziyabele inhlanyelo ukuze ziqale ukulima kusesemasinya. Lokhu kulandela ukuna kwezulu endaweni ezijiyeneyo zilesisabelo kuliviki. Izanu sezomumo umkhathi zisithi lesisabelo silakho ukuthola izulu elilingeneyo lonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa ngincwethi kwezokulima sithi ukusewula kwezulu lokhu akutsho ukuthi uzulu usengaqala ukulima, iningi lezakhamizi kulesi sabelo lithi ngabe uhulumende uyaphanga ziphe inhlanelo yohlelo lukagatshompo ukuze zingathiwa yisikhathi. Umnumzana Thembani Msewaspanda oyisakhamuzi eNtebe eKwanda South uthi ukuna kwezulu lokhu kuyabathokozisa.
Sikhangele lapha emfuleni bekungasela manzi, siyabonga uNkulunkulu usinikile amanzi. Ngibona imxampunzi izahluma, inkomo ziphile.
Iningi kulesi sabelo selile minyaka lingavuni lutho emasimini, osekuthiye iningi lingelanhlanyelo. Unkosikazi Maphalala Ngulube oyisakhamuzi esitezi eKwana North uthi babhekane le ndlala embi, njalo imali abayitholayo ayeneli ukuthi bathenge inhlanyelo.
Khathesi izulu selinile, so sesibhizi kakhulu, sigebha amagodi sizama ukudinga inhlanyelo swake imikhuba, kodwa inhlanyelo asikatholi, asilamali njalo silambile. Silambile kakhulu, kuzasebenzeka nzima silambile ngoba amadola axwele. Sicela uncedo.
Lamazwi agcizelelwe ngunkosikazi Sibusisiwe Mpala esinye isakhamuzi esitezi othi bathwele amagabha avuzayo njengabomama basemaphandleni.
Izulu selinile silungiselela ukulima, kodwa yeyi asilanhlanyelo, silima nzima ngamagodi bakithi. Ngali asizwela nje liphongulethi litherekika nje izosirurumela nxa sesilima. Siyacela bakithi lisincede la ngendlala, indlala inkulu bakithi, elisiphe nje singomama into okuthiwa yimali and asiyiboni. Siyayidinga nzima, size silale emagangeni sisemkuteni sidinga imali, kodwa siyayiswela.
Izakhamizi hlezi zikhala ngokuthi inhlanelo eyabiwa nguhulumende phansi kohlelo lukagatshompo yabhuza kufika ezandleni zabo okudala ukuthi bengatholi isivuno. Lokho kufakazwa ngumlimi walindawo unkosikazi Zane Lencube.
Inhlanyelo iyaphuza ukufika, ithole kuyikuthi labizulu selize ladlula, isikhathi sesihambile. Sinje singabomama abazidlala emakhaya, singabomama abazidubekelayo, sila imali yokuthi singayithenga inhlanyelo ngoba kathesi inhlanyelo kayibambeki. Besicela ukuncediswa kakhulu ngenhlanyelo kulisaselesikhathi ukuthi lathi siwubambe umdaka njengegwanda lapha izulu lakhona litholakala kancane, ungavele udlulwe ngumdaka wakhona. Kuthi ukuthi lanxa inhlanyelo sibuye liyabe ngasasincedi ngalutho ngomva kwesikhathi.
Inhlanyelo lesi sindo samakilogram alitshumi i-10 kg ibiza amadola emelika angama-$34 $31 ezitolo okuyimali iningi lezakhamizi elithi kayitholakali. Imizamo yokuxoxisana lengcwethi yezokulima ezansi emandebeleni umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu yehlule ngoba ubengaphenduli imibuzo ayithunyezelwe enkundleni yokuxhumana umakhalekhukhwini eWhatsApp. Izulu line kakhulu kwezinye indawo kulesi sabelo lapho likhukhule imigwaqo okudala ukuthi kube nzima ukuthi izimoto zihambe. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke wothi singene esigabeni lapho esixoxa labesifazane ngemisebenzi abayenzayo eyokuzithuthukisa lokunakekela izimuli zabo. Uhlelo Women's Forum.
Namhlanje sicubungula ukuthi abesifazana bangathuthukisa njani amabhizinisi abo ukuze bethole inzuzo ethe xaxa. Ilunga lenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, unkosikazi Violet Nxumalo, uchasisa ngemigoqo enqabela ukuthuthuka kwamabhizinisi.
Masikhangela ukuthi abantu bazodishe ngoba i-employment ingekho ebizini, bayathathelwa izimpahla, bayabotshwa, bayathathelwa konke abakuthengisayo phakathi komuzi la. Khona singathi ekuthengiseni lapha akula ndawo yokuthengisela, wonke umuntu ugcwele lapho, ubeke okwakhe, omunye ubeke okwakhe laphana. Akubayibona ukuthi ungafaka uwawo ukuthi udlule nje ngoba wonke umuntu uzama ukuziphilisa elapho. Ukuze mabe sa izinto zabo bekhululekile befeshi bekwazi ukuthi lapha sikubhizinisi abengabi novalo lokuthi sizathathelwa sizayenzelwa lokhu nalokhu.
Siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula ezokuqhutshwa kwamabhizimusi unkosikazi Sihlile Gumbo Wilkinson oyisizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithani. Uchasisa indlela imigoqo ekhulunywe ngunkosikazi Nxumalo engavikwa ngayo.
Into ekhona nansi, as an entrepreneur asisebenze khona lokhu ukuthi abantu bathi bathengisa impahla, kufanele uqale uzibuze ukuthi alright, ngifuna ukungena leli business lempahla, igoli yami ivele ingeyani. Abantu balama goals achiyeneyo, kulabantu abafuna ukuhambisa abantwana besikolo, ngifuna ukubhadala irenti, ngifuna ukuhambisa abantwana besikolo, ngifuna ukwenza lokho, ngifuna ukwenza lokho, and ngingawenelisa lokho kuyinto lokho kuza ngenza ngibe ngumama onjani. Ngiyabe ngumama sibili lami obonakalayo ukuthiwa omama sukumanini, you know, that emotional being. Kufanele ube kwazi uyazi kunjeni ukuzwisisa ukuthi into le uyenzelani. Bengahamba esikolo abantwana bami bazaba lama-chances angcono empilweni, izinto ezinjalo angitho. So nxa usunayo igoli yakho le, so kufanele uyi-clarify ukuthi alright, so ngelanga kufanele ngize malini. So qalela lapho ukuthi alright, so ama-resources engilawo yini. Yikuplana lapho, awukaphumi ijumo kumbe ngibophele kuyi-500 kwami lokho. Ngifuna ukuyawoda, ufuna ukuyawoda izigqoko ezinja ezabobani, ubani nxa uvuka nje ucabanga ukuthi imakethi yami ngubani. Ungaphongi uwoda izinto for everyone and anyone. Umuntu ungayenza njalo, you don't know ukuthi umuntu ofunayo. Nxa kuyukuthi ngifuna ukuthengisela abantu bemahofisini, ngifuna ukuthengisela izigqoko zabantwana besikolo, ngifuna ukuthengisela everyone, ngifuna abantwana abancane, usuzabakwazi ukuthi i-target market yami inga. Angithi, what are the possible obstacles engingaba lawo? Ngizahlangana lani ezangenza ukuthi i-business lami leli lingaphumeleli? Ngizahlangana lani ezayenza ukuthi abantwana bami begcine bengayi esikolo? Angithi, ngingathengisela nga? Amapolisa lawa azangihlupha nxa ngiyenga? So nxa ezangihlupha, nxa kuwukuthi ngahamba laphana ku-6 Avenue, 6 Avenue kulobhe ngi-Last Street, ngingahamba lapha, ama-chances ami okuthi ngithathwele ahayi. Ngoku sesiyakho usithi yadingani ke manje nxa kuyikuthi ahayi sokufanele ubone ukuthi oh okay laphana kulendaba yamapolice laphana kulendaba yokuthi imarket vele iseflooded kulezinye izinto okufanele sibezazi ukuthi we can't change it as an entrepreneur mina ngikhule ngifundiswe umama mami vele ubeyihopa ethengisa laphana phandle lokhu zeni kulobhengu lastreet siyonto le ukuthi just because ngikhuluma ngise UK sengikhuluma into engayazi ngikhuluma into engiyazi lawe hlakanipha nxa ungena kubusiness kulezinto ngenza kuware ngazo asingezwa ke siware ngeinflation inflation ikhona ithayile endakula lutho esingalwenza but thina we have to get better ngoba sifuna amabusiness ukuthi even lawo kwazi ukuthi nxa ngikhula lapha ngikhula ngisiyanga
lowo nkosikazi Sehile Gumbo Wilkinson ingcwethi ecubungula ezokuqhutshwa kwamabhizimusi esixoxelayo esebhilithani asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
ephuma ke enkundleni uSithandekile udedela kuChris Gande weStudio 7 yena ke osethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
lingali tshona njani izulu kandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama ngu Chris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesakhamuzi seMatabeleland South umnumzana Thandeko Sintimkandla ungasitshela ukuthi umumo umi njani emaphandleni lapho ikakhulu nxa sikhangele izifuyo
umumo emaphandleni hayi muvi indawo eziningi ngobana lanxa uhamba nje uyabona lugwadula kulatsha namadlelo asekhathaza into azakuyibona izihlahla lazo zinswazi ezingelalutho singazi ngokuthonta kwaleli izulu lengxenye ezinye izihlahla ziyabomkampunzi lamaphane kungahluma izifuyo zidobhadobhe ngobana eqinisweni ilizwe lonke libe lugwadule amanzi kawasekho dlala amalutshwana kade sasele emachibini mhlawumbe lakwamanye amadamu ngokutshisa lokhu kade kukhona amanzi lana aphephukile sokusele udaka kuphela isimo sibi sibili kakhulu ngoba besizwa ukuthi kwezinye indawo inkomo vele sezisiwa ngike ngezwa ngapha kwena matshetsheni ukuthi inkomo sezisiwa sebesehluleka lokuthi bazihlinze sebephonguziyekela nje zinjalo kumbe bazitshise ngoba le nyama yakhona ezinye zicake kakhulu ziwiswa yikho ukucaka ngoba kulamadlelo ngakulamanzi isimo sibi kodwa-ke unkulunkulu njengoba emuhle izikhathi zonke sibona lelelike lafefefefeza engxenye kungahlumahluma lezi eziseleyo zisinde ngisho izifuyo phela zizadobhadobha lubona amahlamvu laluhlaza enxa lobutshanyanyana obuza hluma kodwa kwakathi esisimo sibi
bona bakhona yini abadobhadobhayo emasimini lapho kumbe nxa kuyikuthi vele abatholanga umumo unjani ezindlini baphila njani abantu
okokudobha labadobhayo kambe umnyaka ususiyaphela kutsho ukuthi nxa babekhona abadobhadobhayo sokwaphela lakho engingazi mhlawumbe laba abalima ngokuthelezela lokho esithi ngama-irrigation schemes engxenye yibo abangabe beseselakho okuncinyane kodwa-ke hhayi emzini yabantu lapha emakhaya indlala ibhahile ukuthi uNkulunkulu nje abantu kababulala isikhathi sinye ngayo indlala leyo abantu bayadobha lokhu lalokhuyana babambe nje umoya eqinisweni ukuthi indlala sibili ikhona singaza ke sikuphike lokho ngoba lezitolo nxa impuphu ikhona ezitolo iyadula idula kunjalo nje abantu kabala mali ngoba ilizwe vele lona ngokwalo yileli zijombelele imisebenzi kayikho kulukhuni kandi labalaleli abantu baphila ngomusa wenkosi eqinisweni kungakhulunywa ukuthi kumbe kusolwane abantu baphila ngomusa wenkosi ngoba sibona lalokhu abantu udla ababekuphiwa ama-NGO the welfare ungathi sokomile nje ungathi kakula lutho aluba nje sibuswa ngabantu abahlakaniphileyo bengakhulumeli ukukhuluma ngabe baqala manje bangene ezabelweni basindise imphefumulo kaNkulunkulu ngoba isimo sibi abantu abalalutho ngoba kabatholanga lutho.
Lo-ke bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla, isakhamuzi sesigaba seMatabeleland South, ebesixoxela ikuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilani.
Kwezemidlalo basaselethemba elokuba bangaphakamisa isiqoqo seligi abeqembu ele Highlanders loba nje bengena kumidlalo yalimpela viki bechiwa ngemiklomelo eyisikhombisa liqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo esigabeni seKasolaga Soccer Premier Soccer League elengezi Platinum Stars. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentathe lezindaba zemidlalo phambilini komdlalo wakusasa abazawudlala leqembu leBulawayo Chiefs, umsekeli kamqeqetshiwe iqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe iqembu lakhe belidlala ibhola elinathisa amanzi emidlalweni yalo esanda kwedlula.
Unfortunately, azange sithole ama results akhombisayo, but playing football we did play good football, so we'll try and continue from where we left.
UJoel Luphahla nguyomqeqeshi wabagadli kuqembu leHighlanders njalo uthi kumele bafunde ukucobodisa amaqembu nxa bengavele baqale bona ukuhlohla.
Iligi ilokhu iqhubekela phambili njalo asikaphoseli ithawulo. Sisebenza kanzima ukuba sivale isikhala njalo silitholile ithuba elokwenza njalo ngolwesithathu, kodwa sayekethisa umdlalo ususiyafika omlindi uyacina lapho esidlale khona labo abathole khona umbekwa. Kumele kube sifundo kithi phambili komdlalo wethu leBulawayo Chiefs ukuba kumele sihle sitshaye sibhuqe nxa ithuba likhona.
Iqembu leHighlanders lingena kuviki yamashumi amabili lathoba munye omncintiswano lile miklomelo engamashumi amane lesikhombisa 47 njalo lithiwa ngemiklomelo yesikhombisa liqembu elihlezi phezu kwengalane elenkezi Platinum Stars. Imidlalo edlalwe namhla kusigaba seKasilaka Premier Soccer League iphele kanje. Iqembu leBlack Rhinos libe ngujikilobhanqa 1-1 lele Chickenini ngaseBata. Iqembu leTriangle libe ngujikilobhanqa 1-1 lele Simba Bora ngase Kipo. Iqembu leFC Platinum le Green Fuel lawa wabe ngujikilobhanqa 1-1 eMandava. Kuthi iqembu leRentals linqobele Shesham nge 1 kanya ngaseNational Sports Stadium. Kominye imidlalo yangensonto iqembu leManyika Diamonds lizadlala lele Wange ngaseKipo. Iqembu leZPC Caribbean lizadibana lele Dynamos ngaseNyamunga. Kuthi iqembu leCape United lizadlala lele Cranbourne Bullets ngaseNational Sports Stadium. Kuthi iqembu leNgezi Platinum Stars lona lizanqikilana lele Yada ngaseBaoba. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo. Joseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi sethu kasavumi ukubana siqhubekele phambili silokhu sisonke, kodwa singekehlukani. Wothi sikhangele besilakho imota ezinkulu ezithwala impahla lokudla ezingaba ngamashumi amabili ezenhlanganiso ye-Egyptian Red Crescent zibona ngale zingena eGaza Strip lapho kulempi yeHamas le-Israel. Silugqiba-ke lapha uhlelo thula lamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.